leliqiniso sibili ngoba uyazi ukuthi iZanu PF iqonda imithetho eyokuhlawulisa kuphela. Indaba yokuswelakala kwemali esiphaleni selize i-National Treasury yenziwa ukuthi ama-companies amakhulu aqhatha abantu abaningi, aletha izimali eziningi, ababha ezibhadala imithelo ama-corporate tax, ama-payee eningi, kawubisela amakhampani anjalo. So inkinga le yi-problem eyenziwa yi-ZANU PF, kwehluleka ukubusa kwe-ZANU PF. Ngaba abantu laba basestradini abazama ukuzibazincedisa, ama-informal traders, kaso umsebenzi lo ungazikhangele i-income yabo, i-base, i-minimum income yabo, inzuzo yabo incane. So ngabe sibahlawulisa ngomathi babathenga imagrosa, abathenga ima-supermarket, ama-furniture, kabathathe imali yakhona emthile yakhona ku-VAT ngale. Bengahluphani labantu abahluphekayo labo ngoba yibo abayenza ukuthi kube lenkinga yakhona.
Kodwa-ke bakhona abathi bona umhlaba wonke jikelele uyabhadalisa i-tax abantu ababe bekumsebenzi etshiyeneyo, ikakhulu nxa sikhangele ukubana eZimbabwe bona yabo abaku-informal sector yibo asebe baningi. Ungathini wena ngalabo abathi kulungile ukuthi bataxwe?
No, liqiniso ukuthi emhlabeni jikelele, kodwa akulama-policies atshiyanayo. I-informalization ye-industry yethu thina ukugcwala kwabantu phandle emgwaqweni akwenziwayo ukuthi bafuna ukuba emgwaqweni, yikuthi sekwehlule ukuthi bazize imisebenzi, ama-factory avalwa. So mina ngithi mina kakukhangelisise ukuthi inzuzo yabo imi kanjani, akube ne-threshold yokuthi nxa usestradeni okokuqala akula ma-records atshengisayo ukuthi uzuza imali enganani. Nxa kube lama-records je kodwa kakube ne-baseline yokuthi nxa umuntu ezuza imali engephansi kwama-income levels ahambena la bantu abasebenzayo, kungabi lephelele kule kungabi le mithelo ngoba vele abasebebhadela ama-VAT leqiniso, kodwa kabakho istrade ngenxa yokuthi bayathanda bangeniswa ngurhulumente ongakwazi ukuba le mithetho eletha inzuzo.
Ikhona yini indlela engayenziwa nguhulumende ukuthi ayithole i-tax njengoba abantu laba bezisebenza?
Ye, leqiniso yikho phela ngisithi mina kuzakuba nzima ukuthi bayithole i-tax yakhona ngoba abantu bakhona kababhalisi. These are not formal trader, so akula ma-record. Indlela yokuzuza i-tax mnumzana ngeyokuthi i-industry mthetho wayo iphakame, i-formalization. Nxa bekwanisa ukuthi bele mthetho e-formalize laba bantu abasebenzayo ukuthi kube la ma-records, kuyanceda ngoba loba i-banking sibili imali bayethe befake emabhanki balekwe nama-account. Kodwa mina ngithi mina umama othengisa amatomatisi ku-Fort laphana e-Harare station kasizaziza imali eningi engamkwanisa ukuthi abhadele umthelo ngapho kugcina abantu abakhe.
Kodwa yona indaba ye-tax asithi ingathathwa ebantwini ayingeke naye aphathisa ukuthi ivuselele umnotho kube leminye njalo imisebenzi?
Lelo liqiniso. Uyazi ukuthi nxa bekhuluma abathungamela ibhenki okhuphikile mlambo lapho uJohn Mangule bathi bona kule mali engange-$6 billion ebhodayo kuma-informal traders, kuma-informal existence. Ye, into yokuqala yokuthi nxa besehluleka ukuthatha imali yakhona bayingenise ku-formal monetary system emabhenki bazakwanisa yini? So amapholisi akhona kakuqale ngento eqakathekileyo, kakube le ndlela zokuthi abantu bajabulele ukuthi bafake imali emabhenki ukwenzela imali yakhona isebenze ingene esigayweni sokwakha umnotho.